Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izolukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 19 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani awethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke.
Abantu bayalandela yebo kambe, kodwa abantu eZimbabwe kahle kahle ama masks siwagqokela nje ukuthi sesaba amapolisa.
Amalunga labasekeli bebandla lezanu PF bebebuthene eRadisson Oliver Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe.
Abantu abanamisebenzi, corruption ngapha, ukuthathelwa izinto ngapha, izithelo zale nkululeko azikho.
Ukuthethwa kwecala lepolisa leMelika eletheswa icala lokubulala onsundu likhangelelwe ukugqitshwa namuhla, kusale kubantu abalithumi lambili ukuthi batho ukuthi ipolisa leli lilecala na kumbe hatshi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani awethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke. Izolo khona lolugatsha luthi kulomuntu oyedwa kuphela wesigaba seMashonaland Central obulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Kulaba ngamachumi amahlanu lambili 52 ababanjwe leli gciwane elizweni jikelele. Iningi labo abangamachumi amabili lanye 21 bengabakobulawayo. Kulandela besigaba seMatabeleland South abalichumi 10. Asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 sebezinkulungwane ezifika phose amakhulu amathathu 278,583. Siqoxe lomfundisi Angliston Sibanda othi abantu sebeyekethisa iziqondiso zabempilakahle ngoba bebona ingani igciwane le coronavirus seliphelile.
Abantu bayalandela yebo kambe, kodwa abantu eZimbabwe kahle kahle ama masks siwagqokela nje ukuthi sesaba amapolisa. Otherwise abantu abaningi nje bayawakhipha ama masks nje kungabi indaba zalutho ngoba kabakajwayeli. So kusadingakala futhi ukugcizelela imfundiso kakusebenzi ukuthi abantu ngubaba ukuzwisisa ukuthi abantu ngabe bayazwisisa. So kuzathola ukuthi ayilandeleki kangako ngoba abantu bayabeminyana lapha lapha nemalayinini emabhenki, bhenki lawo ahlukumeza abantu, futhi abantu belayinile abanye belayinile nje ukubuza kuphela ukuthi bayefika kwi-inquiries desk. So i-service provision yakhona yenza kube nzima ukuthi abantu balandele izimiso lezixwayiso ezimayelana le-COVID.
Ubona abahlatshwa ijekiseni baningi na kumbe bangani belokhu belokuthikaza abantu?
Abahlatshwa ijekiseni ayi inani lakhona kalithembisi sikalikhuthazi ababanengangako abantu, njengoba ngichilwe ngaphambilini ukuthi uhulumende into leyi akayenzi ngendlela eqondileyo. Bekufuna ukuthi njengoba ngengakhuluma ngakwenye interview emalifike ngadluleyo ukuthi uhulumende uyasebenzisana lathi abafundisi, asebenzisana lenhlanganiso ezizimeleyo ukukhankasa ukuthi abantu bahambe ekuyenihlatshwa bezihambele, angasebenzisi ugodo lokwethuselwa ukuthi abantu bese besethusela ukuthi uma ungahlatshwanga uzayeke uzavalela uzosozuvunyela ukugada ibhasi uzubuko. Kanti into leyo yathi ifuna ukuthi abantu bahambe bakukhankaswe, sonke sichasane, sithumele umbiko sikhuthaze ukuthi abantu bahlatshwe. Kanti njalo le Jackson yakhona ukukubule information eningi engafikiyo abantwini, yenza abantu baqhubeke besasaba, baqhubeke becabangela ukuthi i-vaccine le ivele eChina mhlawumbe izaqeda abantu, izavala abantu inzalo ivaccine le izayenza ukuthi abantu ngemva kwe 5 years uzakufa. Kule mfundiso zilokho zisahamba njalo zisabhoda ebulenjini lapha ezenza ukuthi abantu besabe ukuthi bahambe ukuyahlatshwa. Kanti ke lezi zifundiso kazila zifundiso eziphikisana lazo ezimele ukuthi ngabe ziphuma kungatsha zikahulumende asebenzisane lenhlanganiso ezizimeleyo.
Ngokubona kwakho banalo na ulwazi abantu ngokuqhelelana lokunye okufunekayo ukuthi abakwenze ngalesi sikhathi, kumbe bakhona abanye ababezibona besenza uqondileyo khona kungaqondanga?
Ulwazi abantu, information yafika ukuthi kule COVID-19, kodwa ngokubona kwami ngibona ngani ulwazi olusilelayo lulwazi oluphathelane lolojekiseni le ivaccine, ama-vaccine lawa khona. Njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi kule information eziningi kakhulu ezingayisizwe ezithwele imbiko engaqondanga eyenza abantu besabe ukuyahlatshwa. So kusuka besekuphambanisa uhlelo lolu olokuhlatshwa ngoba abantu babe ngela information. Kanti njalo abantu bangabe babelolwazi lokuthi i-COVID-19 ithelelwana njani, kodwa kwesinye isikhathi babe even befisa ukuthi balandele lezo zixwayiso. Kusuka kube nzima, kangithi mina abantu nxa befakwe ebhasini uzubukho bengusebenti kunzima ukuthi lezo ku-social distancing ilandelwe. Kangithi mina abantu nxa befakwe babela bemelele imali ebhenki baba yisichobechobe kunzima ukuthi i-social distancing ilandelwe, ngoba i-service product provision ekakhulu amabhanga kayi compliment ayibambisani lo khankaso lokuqeda i-COVID.
Lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lilanga lokunanza uzibuse inengi likhala ngokuthi leli khefu alisela nhlonipho, ngoba uZulu ephakathi kodubo lwezomnotho, abanye besithi amalungelo abalembono ehlukene likahulumende bayahlukuluzwa. Umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sixoxe laye saqala ngumbuza ukuthi abantu balidlale njani ikhefu likazibuse kobulawayo.
Esekunanzeleleyo yikuthi abantu abazange batshengise ukukhanya bethakazelela lolu suku, bekuvele nje kungakhanyi lokuthi kambe kule nto eyenzakalayo, ngoba lokho abantu babe ngamacuku bekhanya bethakazelela lolu suku, besikhabe ngamacuku siba lamaphathi athile bevele kuzithule nje kungaqedakali kwenzakalani. Singazi kumbe ukuthi i-COVID-19 kumbe njalo abantu lolu suku ngokuhlupheka abaphathi kwalombise babona ungathi akulanceda ukuthi balicelebrate. Asilaqinisa ukuthi kubangelwa kuyinikhonokho.
Nxa sikhangela umumo okhona elizweni okwakathesi, ungathi wena yikho okungaba kubangele umehluko na, kumbe abantu vele sebekhathele ngokuzwa kuthiwa kulokuzibusa bona bengabantu abazibona bengela ukudla bengela into eziningi?
Well, nxa sinanzelela abantu ekukhanya bengalolu suku kukhanya abantu bengalithakazeleli, kodwa ke imbangela zingabe kuyizizathu eziningi zalokho. Okokuqala, abantu abaningi sikhanyela ukuthi sesile minyaka engu-41 sithole uzibuse, kodwa ungananzelela impilo yabantu eZimbabwe inzima, kula msebenzi abantu bayalamba, abantu bayaswela, kuthi labona abasebenza imali abayihola iyimali engelancedo. Ngokunjalo ingxenye abantu sebenanzela ukuthi phose lolu suku lusuku nje ngebizo, kodwa impilo zabantu azizange zibe ngcono. Abanye futhi baze bakhuluma ukuthi aliba sasisazi, aliba sazihlalela sangahluphi ngenzelo ezokuthi sifuna ukuzibusa, ngoba nangu siyakhathazeka siyadubeka. Ngokunjalo-ke abantu batshengise ukuthi lolu suku liba luqakathekanga ngoba lwenza impilo zabo zaba nzima. Abantwana ezikolo abayi kufundwa nzima, ukuthi babhadale ifees abantu kuyabehlula. Le mali nje zomnotho lezi ezelizwe zifile, imali abantu abayithola iselahloni siyawuhloni. So abantu baphila nzima, abanye vele badla imile eyodwa ngelanga, abanye yona eyodwa abayitholi. Phose kukwenza ukuthi engxa ibona abantu bengalithakazeli usuku bengasukale bengayondaba losuku lolu ngenxa yokuhlupheka abantu abaphakathi.
Umbuzo wami wokugcina, ungasela ukuthi ngosuku lona lolu olwe-independence bakhona yini abalokhu beliqakathekisa leli langa njengakudala, ikakhulu abebandla elibusayo? Nxa sikhangela ukuthi labo basemumeni ofana lawona lo ophilwa nguwe wonke umuntu.
Well, uhlupho esilala eZimbabwe kathesi ukuswela kwabantu indlala, ukushota kwemisebenzi, lokudubeka nje abantu bethwele kanzima besehlela lokubhadala ama-rent. Singananzela kutshaywa ngumuntu weZimbabwe, akula ndaba ukuthi ungabe ungumuntu webandela ibusa leZANU-PF, ngoba isitolo esithenga kizo ziyafanana into engiyikhwelile. Wezomnetho lezi zokuthi umsebenzi awukho kumungwe weZANU-PF, umsebenzi awulawo. So ke siyasinanzela ukuthi eminyaka edlulileyo besibona sibili bona abantu ikakhulu abebandela ibusa leZANU-PF begqoke impahla zenezane ezeZANU-PF ezilekhanda likamongameli wabo bekhanya begcwele ezitaradeni begijima besiyacelebrate. Kodwa okwalo mnyaka lokwasikubonala labona abebandela ibusayo, singazi mbe i-COVID-19 kumbe njalo kuyindlela yokutshengisela ukuthi hhayi laba badakekile ngalo mumo. Kodwa eqinisweni wonke umuntu kumbe ngowezano kumbe ngowe-opposition kumbe ngumuntu ongelani lezombangazo ongelabandla lezombangazo, bonke abantu bayakhala ngokuhlupheka abantu abaphakathi kwabo, ngoba abantu balamba bonke imisebenzi abayitholi bonke. So ngokunjalo kukhanya ngathi nje eZimbabwe ukuthi kuliphi ibandla kuqhathekanga ngaba kwelibe busa hambe lingabusiyo, abantu bayakhonona ngokudibeka abaphakathi kwakho. Encane kosokusenza lolu suku lukhande lululazeka abantu bangathi abalandaba nalo kangako ngenxa yokuhlupheka abantu abahlangana lapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje amalunga labasekeli bemandla leZANU-PF bebebuthene eRadisson OR Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg kwele South Africa izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe. UThuso Khumalo sipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekunjabulo enkulu abeZANU-PF laba besithi kuningi kakhulu uhulumende weZANU-PF asekwenzele ilizwe eminyakeni ngamathuma amane lanye 41 years edluleyo. Ilunga lePolitburo yeZANU-PF ebelimele ofisi enkulu yaleli bandla kulumbuthano u-ambassador Chris Mchongo uthi inkulu kakhulu inguquko esilethwe nguhulumende weZANU-PF ikakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa wezomnotho lokutholakala kwempahla elizweni.
We had inflation at one time, which was faster than the speed of light.
Idola belisiwa ngesiqhubu esikhulu kodwa kathesi seliqine okumangalisayo.
That's why the economy can start moving on.
Obemele ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress unkosazana Lindwe Zulu uthe uqakathekile ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF aqakathekise ukuthuthukisa ezomnotho ukuthuthukisa impilo yezalwane zazo.
Zimbabweans overall must feel the economy of
umnotho wamazwe ethu kufanele ube ngowezizalwane zonke zamazwe ethu.
That's the economy of South Africa is benefiting as South Africans.
Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi alikho elinye ibandla eZimbabwe ebilingaletha intuthuko esilethwe iZANU-PF.
What gives us hope is that the current president has sanitized the economy.
Okusipha ithemba yikuthi umongameli Mnangagwa usethuthukise ezomnotho kanti lokudla sekukhona ezitolo.
You are beginning also to see an improvement in the manufacturing sector.
Kodwa ke akusibo bonke abeZimbabwe abebethokozile ngosuku lukazibuselolu kwele South Africa. Umgcinihlalo webandla leMDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu uthi bekulilanga lokudana losizi ngenxa yokuphulwa kwamalungelo oluntu okwenzakala eZimbabwe.
Abantu abanamisebenzi, corruption ngapha, ukuthathelwa izinto ngapha, izithelo zale nkululeko azikho. Sibona ukuhlubeka nje, sibona ukudubeka, sibona ukuswela nje. So inkululeko esikhulunywa ngayo ayikho eZimbabwe.
Yesikhulume sebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi ayikho into abangayithokozela ngesikhathi begcwele emazweni ngoba ilizwe labo lisehluleka ukubapha amathuba okuziphilisa.
Kumanje nje izizalwane zeZimbabwe zichithekene zigcwele izwe lonke ngenxa yokusweleka kwamathuba okuthi baziphilise. Baningi ababoshwayo beboshelwa ukuthi bakhulume ngamalungelo abo baboshelwe ukuthi bachothoza uhulumende lapha ayihluleka khona.
Unobhala jikelele bandla le The Patriotic Front umnumzana Andrew Nyathi uthi okudanisayo ukuthi isimo elizweni sesisibi kakhulu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sekuphele iminyaka engu-41 umuntu lokho elala esethuka ukuthi kungabuya abantu bazongithumba ebusuku nginyamalale. Umuntu lokho esethuselwa ngamanga. Umuntu lokho esesatshiswa. Umuntu lokho esifa ngendlala. Lama socha lokho bephakathi kwepolitiki.
Kodwa ke umnumzana Mandaza uthi loba kusasekhona ukungafuna ukulungiswa. Ngeqiniso ukuthi okuhle okwenziwe leli bandla leZANU PF kunengi kakhulu nxa kuqathaniswa lalokho okusafanele kwenziwe ngcono. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Kumalo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje esikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Herald libika ukuba iqembu le Dynamos linqobe ele Highlanders nge-2-0 emdlalweni wenkezo ye Independence Cup odlalwe izolo enkundleni ye National Sports Stadium izolo. Iqembu le Dynamos lithole umvuzo wemali engamadola eMelika azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu $25,000 futhi ele Highlanders lona lathola $15,000. Iphephandaba leChronicle libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise uZulu ukuthi uhulumende wakhe uzanqoba indubo zonke eziselizweni ezibalisa ubhubhane le-COVID-19. Umnangagwa ubika engezelele esithi kumele uZulu engakhohlwa ukuzinikela ukwenziwa ngabalwa impi yenkululeko ekukhululeni ilizwe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilela abantu be-Studio 7, abantu abami. Ngilapha eZimbabwe, hawu dube ngilalo lukhulu, angilabani ongigcinayo, abantwana bahamba bonke, abanye bafela empini, abanye badliwa igugurawundi. Ngihlezi lo yinkazana kalandoda bekube ngathi uyathengisa manje isibhuqazwe lesi safike sathatha babuya basidobhela konke balahlelani abekuthengisa pho sesihlezi nje indlala isimkhawulisile ngiswele ukuthi ngizacela kubani. Hawu mbeli ngangizwela lami kelingibone lami njengomuntu oweZimbabwe bantu abami. Ngizwa bekhuluma abanye besithi bayancedwa bahambe besi abantu izimali thina basincitsha pho siye kulobani njengoba ususwele lokuthi uzatyela bani awulala mntwana. Ngilobazukulu bayi-5 engilaba endlini abalaba babala mama ngihlezi labo lokhu ngidubeka ngikhonapho. Mina sengikhulile neminyaka eyi-80 ngilokhu nginanayila labantwana bomntanami labo njengoba liyazi iZimbabwe yilizwe elingalala msebenzi. Lokho sokukhulile okungifana ngayilizwe lilomsebenzi encenga uhambe esiyagibha izigo dudubhu kunye pho siphongukudubeka siphongukuhamba njengezinja ezihamba zidubha emadini. Imugogo utaruyinga mvele mondoro kwaganga kwajema ngikhona ngale ngilapha ngibuye nothoni ukuza kwelatshwa.
Ye kumsakazo wabantu yaphila kodwa hhayi edaluka yaqanda kulamalanga ubona kuphela uhlupho lwendlovu indlovu madoda abantwana abancane ezihamba lawo ziyangena esimini ngani vele zifundisa bona abantwana abancane ziyafika siku-30 ngena imizi yamasimu abantu kulomunye umuzi emangweni wakithi e-Strip Road zingena ekhaya zadabula zayengalanini. Wayizwa umnikazi womuzi isithi fohlo wavuka watshaya amadramu indlovu zithwalisa abantu nzima ngapha emhlubulweni wakithi elubhane edaluka wadi 19 emangweni wesitriburoti ha indlovu ziningi cela labo basebenza ngendlovu bubona ukuthi bayakhempa civic bezolisa indlovu lesi engikhulumayo isakhamuzi sedaluka umuveli ngwenya
sanibonani sanibonani ngibingelele igama uxolani ngowakahlongwane isikhulumeli sehawu lesizwe ngibingelele kakhulu kubasakazi bomsakazo wethu nakubalaleli ney'hlobo zonke ngithi nawu usuku olukhona esibhekane nalo okuwusuku olwenkululeko okuthiwa usuku lwenkululeko inkululeko yabanye abantu hhayethu thina azange sikubone ukukhululeka ngithi ngiphawule nje lapho thina ukukhululeka sikubonanga nanamhlanje lokhu esisahlukumezekile sizwa nje kukhulunywa ngayo inkululeko thina asikayiboni siyayikhalela siyayifisa futhi
salibonani balandela bakastudio 7 nabalaleli mina ibizo lami undodana Ndlovu ngokubuya mbuye enkaya egonye basakazi bami sithanda ukubonga le thuba elisinikeza lona mbuye mbonge futhi nakubalandeli bakastudio 7 nababakhuthalela abawuze wenza uStudio 7 ezibe namandla ukuthi awenze lo msebenzi ngokuba siwulalele. So mina nami ngakuthi namhlanje ngusondeze nje ubona into eyisikhalo kimi njalo futhi engiyibona into engasincedi ngalutho ngayo elapha ikakhulu phezulu lapha kubo umongameli. Yebo singahlala sikhuluma ngezani ngoba vele yiyo vele esihlukumezayo njengoba lapha kwaphuma uvice president uMohadi waziphumelayo nje lokhu siyabonga into wayibonisa ukuthi into uma ezibone le cala adedele engayenza okwenkani okuphuma ngodlamu wayoyihlehla nje kumbe lakho asazi ukuthi kumbe wagcina sehlokozwa ngomunwe yini ukuze asuke lapha. So mina into enzama ukuyitsho ukuthi ma befaka omunye lapha oba nguvice president usizo lwakho ngolwani waye bengaveli beyeke kuyizanu ngoba veleni lo abamfakayo nguye obuyoze esihlukumeze emandebeleni ngoba bathuma yena ukuthi ma kunento esiyenzayo bayidilize ma kulento esiyenza njengamandebele nanko sasizama ukuthi kusigcotshe inkosi kwabonakala bena bebuya back ukuthi kungagcotshwa nkosi yizanu ngezinye indlela ukuthi kungagcotshwa nkosi ezindebeleni ngoba bebothi zaba nobumbano ngoba ma kungayenzeka ukuthi kube nenkosi eya esindebeleni lapha umthwakazi ngezinye indlela zama ukuthi umthwakazi kungaba nenkosi inkosi le yiye eyasenza ukuthi isizwe sikamthwakazi sibambane kodwa ma sipho ngoba madlakadlaka umntwana omunye ule kunganankosi eyebumba isizwe abantwana bekukhula bengalawuleki ngoba omunye uphukhulele yakhe inhlonipho leyo yakumcabango omunye lawo kodwa ma singenza sibe munye nje for example njengamazulu wananzile ukuthi abambene yebo noma kulo kudlawundlawu lapha nalapha kodwa babambene labana abantu bayazazi bayabazi nesiko labo thina asinasiko siyinto nje ephonga ukuthi umoya ma uvunguza isifiya lesihamba nomoya nje that's why befika besisebenzisa kumapolitics sesiyinto yokusetshenziswa. Ngiyabonga abasakazi bami kuxolisa ukurekhoda isikhathi esizayo.
Ubonani basakazi bami abahle, ninjani? Izindawo ngezindawo, hayi thina siyaphila. Siyabonga kakhulu ukuze sikusethulele izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala. Amapholisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokhu bebhizi bebachaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi babhizi babamba inkunzi bathathele batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhali amapholisa ukuthi ngana yenza umsebenzi wabo ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo uyazi amapholisa eZimbabwe. So sometimes abanye abantu bangathi siyacriticise abantu labo besishonini but eyi kwesinye isikhathi hayi abanye abantu abakwazi ukubusa shima le nto lesi out of order please abazame ukuzinuka amakhwapha laba bafowethu laba bangamashona laba basesipholiseni labo bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani hayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo. Technology is very important than le nto abayenzayo le abantu babhizi bahlukunyezwa abanye babanjwa inkunzi abanye bathathelwa izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabayakhona. This is wrong man. Hayi iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga kuzoba nzima ukuthi ibe right.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ukuthethwa kwecala lepolisa uDerek Chauvin owabulala onsundu uGeorge Floyd kuyaqhubeka namuhla edolobheni leMinnesota lapho abachuchisi labamela umsolwa bekhangelelwe ukwethula amazwi abo okugcina. Ngemva kwalokhu sokuza kuba ezandleni zabantu abalithumi lambili ijuri ngesiNgisi abazethula isinqumo sokuthi uChauvin ulecala na kumbe hatshi. Umahluli abesethula isigwebo sakhe. Udaba lwamapholisa abulala abensundu mahlayana luqhubeka lusiba emlonyeni wabaningi kulandela ukudutshulwa komunye njalo umuntu kodwa ongayisuye onsundu kathesi engumhlobo wesiSpanish uAdam Toledo. Wayeleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 13 wayegijinyiswa ngamapholisa ephethe umbhobho kodwa uthe efika okulocango waphosela katshana umbhobho wakhe kodwa ipholisa lamdubula esifubeni wahle wabhubha. Edolobheni leChicago ngolwesihlanu ukuhlaziya lolu daba sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo.
Lokhu kutshengisa ukuthi amapolisa aweMinnesota kule problem enkulu abalayo ngabantu abamsundu ngoba akukapheli umnyaka uGeorge Floyd yebulewe khona eMinnesota okuyilicala leli esilibona lithoniswa khona manje. Nanku ke omunye laye umpolisa wesifazane usebulele lo mfana lo oleminyaka engu-20 lo okuthiwa ngu-Wright. So kuyatshengisa ipattern yokuthi kukhona okukhona either indlela abatrainwa ngayo ebanikeza igunya lokuthi babulala abantu abamnyama ngoba ipattern yakhona isitshengisa ukuthi kule racism ekhona lapho ngoba isikhathi sonke uthola ukuthi obulalayo lipolisa enengumuntu omhlophe obulawayo ngumuntu omnyama. So ayipattern yakhona ayitshengisa ukuthi kukhona okukhona okumele kwenziwe. Sibonile i-state yeMinnesota ibhadale ifamily kaGeorge Floyd $27 million ukuthi George Floyd wabulawa ngendlela engayisiyo ngamapolisa. So i-state seMinnesota sokumele ukuthi sibone ukuthi hayi senza iplan ngoba bazobroker bebhadala ama-damages if bengatraina amapolisa abo ngendlela eqondileyo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi amapolisa amhlophe abe ebulala abensundu njalo kuyini okungenziwa nguhulumende welemelika ukwenqabela lezi zehlakalo?
Ukubulawa kwabantu abamnyama lokhu kwenziwa ngamapholisa esilungu ngempela yi-racism, into nje esiyibona iqhubekela phambili lapha e-America nge-white supremacy. I think khona abanye abelungu laba bathi bele beji bephethe lo mbhobho sebezibona bona sebephezu kwabanye abantu, and then abantu abamnyama bahle babe yi-target elula kibo ngoba kule stereotype eyenza umuntu omnyama abonakale engathi ngumuntu ogangayo esikhathini esiningi. And I think i-slave mentality abanye abelungu akukaphumi ezingqondweni zabo ukuthi bona bazibona bengcono kulabantu abamnyama, and sikubona manje sekufezeka ngendlela abathritha ngayo abantu abamnyama, especially kuma-traffic stops la makuwukuthi bamisa umlungu bona hhayi kuyakhulunyiswana akula kudoniselana, but makumisa umuntu omnyama ngesikhathi esiningi kuba lalolu dlame kugcine umuntu ebulawa. So mina ngibona ungathi i-federal government kumele i-interfere ngoba ingayekela ama-state la ukuthi azame ukuqondisa lento yodwa kuzohlupha. Kumele kudluliswe umthetho e-Congress oqinileyo oqinisa ukuthi ama-rights abantu abamnyama ukuthi ozoba i-deterrent ukuthi amapholisa la angaqhubeki lokhu ebulala abantu ngoba esikhathini esiningi they get away with it. Babulala umuntu uthole ukuthi isigwebo sakhe isigwebo esincane and therefore baqhubeke. That's why abanye bakhona labo bebona kuyinto abangayenza kunge last Jesus esiphakeme.
Umnumzana Dan Moyo isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. inani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani ayethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke. Amalunga labasekeli bebandla leZANU-PF bebebuthene eRadisson Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilako uzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.